Ngiyabonga baba Chris, ngizwile umnakagwa simbonile esesthethouse yekobulawayo ekhuluma ngendaba yeGugurawound. Thina sithi akula muntu olemvumo ekuhlalela udaba lweGugurawound onguye o-implicated into the case, aso ndaba yamachief. Le is a political issue because it was politically motivated, and asingeke samvumela umnakagwa ukuthi enze konoko. Konoko akwenzayo is a violation of ama international laws, and angeke samvumela. And khonokho akwenzileyo ama-chief lawa athi wona afuna ukuzoyihlalela indaba le, ngifuna ukubatshela ukuthi i-MRP chairperson mina okhokhela ugatsha lwabatsha, ngithi udaba lolu kuzalwenzela ezulwini, kuzalwenzela ezulwini. Ama-chief lawa i-meeting, ama-public hearing bazakwenzela ezulwini, not lapha phansi. We are deploying our youth to act counter to this.
Nxa sikhangele udaba lokutshaywa kwabantu eMatabeleland South phambilini kokhetho, ungathini wena ngakho lokho? Njalo ubona ungathi ukhetho oluzayo luza kuba lunjani?
Sithi thina hayi hayi, batshaya nina be-CCC nxa lifuna ukubona ukuthi lizwe kumbi i-dictatorship ikhitshwa njani. Tshayanini ukutshaya abantu be-MRP bele-radio bele-campaign, lilamanga izana ngeke iyasilanda thina. We'll deal with them decisively, we'll deal with them with equal measure. Kabakuzame kithi thina ku-MRP, kabaqiphelele ku-CCC lapho okulombuso wemashona, not ku-MRP. Ukuchaya uMangoye sizwa ukuthi uchaywe yimoto ezanu, akusoze kube right. Umuntu is more than that. Kumbi Gundwane, kumbi inkukhu, singayizwa ukuthi ichaywe yimoto ezanu PF, we are going to deal with them decisively.